indawo sokungabantu abaphila ngokuzisebenza okudala ukuthi bengabi laso isikhathi esinye abasibeka eceleni ukuthi balwele izinto ezifana lamalungelo, balwele izinto ezifana lezinto abazikholelwayo mhlawumbe kwezepolitiki, mhlawumbe ivini lakukholo ngolwesiKristu. Abantu abaningi abeZimbabwe isikhathi sokukwenza lokho abaselaso ngoba sokubantu abazisebenzayo. Yiwo umahluko okhona, kodwa alubana kuda aleke indlela zokuthi abantu bathole inzuzo, abantu bathole ukuthi okuyikho abakufisayo ukuthi kube khona empilweni kungenelisa ukuthi kubachikize khathesi. Abantu abatsha baseZimbabwe balakho ukuthi bazimisele badale inguquko abayifisayo njengalokho kwenziwe ngabantu abatsha baseZambia.
Ye, nantu daba Mnumzana Sibanda, wena uthini, ubona kungenzakala yini eZimbabwe okwenziwe mabesakhulayo beZambia?
Njengoba umnumzane ubhajile sitsho, singani sesilenkinga kancane. Masikhangela kumbali, uzathola ukuthi abantu esibahlonipha kakhulu abanjengabo baba uJoshua Nkomo, abanjengabo Jason Ziyapapa Moyo, obaba uDabengwa, Alfred Nikita Mangena, labo Robert Mugabe baqala iyetivism lokusebenza ukulwela ilizwe lenkululeko lokumela izifiso zabo lezinto abezifisa bengabantu abatsha bebancane. Bazimisela baze bahamba abantu abatsha besiyalwela ilizwe, ilizwe leli abantu abalilwelayo ngesikhathi sabo besilwa babe ngabantu abatsha. Kodwa khathesi silesile generation esingaselandaba kangako lezinto eziqakathekileyo esinjeme njengamalungelo. Sesile generation ekholisa nje ukuthi ungayinika ifoni ithone kuTikTok, ikholisa iku-social media. Abaselazi, abasazihluphi ngezinto eziqakathekileyo ezidetermina elakusasa labo. Yilihluphe elilubona kakhulu eZimbabwe. Futhi khonokho ukuthi kuthiwe eZimbabwe abantu abatsha abaningi bafundile, ngibona kuyi-disadvantage kakhulu ngoba bafunde izinto esizifundileyo, izinto esingasenzi siqakathekise ikusasa lethu. Bese kubuya la umbono otsho ngumnumzana uBhajira, uqakatheke kakhulu ukuthi ma kule nto eyesenzakalayo yikudismantle kwe-economy, ukuwa kwe-economy kwenza lowo nalowo abe ngumasithandela. So akusela muntu ongambiza ukuthi asihambelini bantu abatsha seyitoyitoya. Ungavele utshenjala ukuthi asihambeli seyitoyitoya simele amalungelo. For example, into elula njengokuthi asilagesi, sihambeli seyitoyitoyela ugesi, bakubuza ukuthi uzasinika malini, akhona yini ama-$30 njalo sizathola yini utshwala. Embona kusa kungumsebenzi onzima kakhulu ukuthi senze okwenziwe ngamayouth eZambia.
Ye, Mnumzana Bajila, siyabona ukubana bakhona abasakhulayo abangakaze bevote njalo okuthiwa bathi bona ngingaze ngiyevota umsebenzi ingatholakali ngiyabangicitha isikhathi sami. Uthini wena ngalo?
Silalo uhlelo esengingangena khona emagumeni abantu lapha labanye osowethu, sihamba siguduza sicela ukuthi abantu behambe bebhalisa ukuvota. Kule mihlobo eminingi yabantu abalezi zathu zabo, abanye yibona labo bajoya abathi bona ukuvota akusoze kubalethele imisebenzi lalokhu lalokhu yana. Abanye ngabathi bona balenkolo ezinje lezinje ezidala ukuthi bengayivota. Kodwa bese kusiba khona abanye abafisayo ukuthi behambe bebhalisa ukuvota kodwa bangelalwazi. Abanye baye bekubuza ukuthi kuzavotwa nini, kuzavotelwa bani, kubhaliswa ngaphi, lezinto ezinjalo nje. Okuqakathekileyo yikuthi amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimele zodwa, abamaphephandaba, abamaradio, abamathelevishini bakhulume ngalizwi linye ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa lithemba. Nxa ama-political party wonke ezakuba lendlela yokuthi sifuna ukusebenza ndawonye ukuthi sicela abantu ukuthi behambe bebhalise ukuvota, singakafiki kusibanga sokuthi bazavotela bani, kodwa sibaceleni behambe bevota. Okunye njalo kube yibo abantu abatsha abanikezwa umlando wokuthungamela lezo nhlelo zokuthi kuhanjwe kwebhaliswa ukuvota. Lathi kwaye kwaba lezikhathi esaba khona ngama first time voters, lapho engangikhona kwakuqakathekile ukuthi lami kwaba khona abangikhethayo bangibona ukuthi ngancedisa abanye osowethu behambe bebhalisa ukuvota. Kwaba njalo, ngiyakholwa ukuthi alubana i-electoral commission ingaphuma emahofisini ihambe yezikolo emakhaya emadipa ibuye la khona phe madolobheni bengene emashop ephambili kwamagrosa lapha bekhona bethi bantu balisana ukuvota sizabona ontanga abantu abanenyi bebuya ukuzobhalisa ukuvota
hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibanda usitshela ukuthi wena uthini ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Bajile
ngivumelana naye ngithanda ukugcizelela futhi njengomuntu ongumfundisi ukuthi lamabandla ezokholo aqhakathekile kakhulu ukuthi afundise abantu emaphulpit lapha ukuthi kuyile responsibility yabantu abakholwayo ukuthi sihambe nini siphatheke kunhlelo zokwakhiwa kwelizwe ezinjengokuvota soke kuqakathekile ukuthi umkhankaso lo othiwe ngumnumzana uBajila labafundisi labo bakhokhele lama-youth leader amathethi lawo akhokhele ekukhuthazela abantu ukuthi bahambe bayevota.